Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 7 kuZibandlela 2019 usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kunebhadi ke ukuthi ke engasekwenzanga ke lokho, lathi sinje sengabantu siyaphila. Yonke into esiyithengayo ithengiswa United States dollar, and imithi yonke kumafamasi, yonke into nje ezakalayo uma siyakhangela nje namanje utshwala bekufuna ukuthengiswa nje ne-United States dollar.
Ababalisi batshengisele ofisini kamphathi intambo yezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaxoxana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare. Odokotela abakade bekhalele umsebenzi kusukela ngenyanga kaMpalakazi ngomnyaka odluleyo babikwa sebeqalisile kubuyela emsebenzini. Uhulumende weGabon uthi usebophe isiphathamandla sebutho lakhe ezinhlanu ebezizama ukuhluthuna intambo zombuso kumongameli Ali Bongo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ababalisi batshengisele ofisini kamphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaxoxana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare, lapho abasukele khona befola besiya emahofisini la. Isikhalazo sabo esikhulu ngesokufuna ukuholiswa ngedola leMelika. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngoceleyo.
Ababalisi bahleli bekhala ngokwehla kwesisindo sekolo labo njengoba behlawulwa ngemali ebulenjini e-RTGS luba kumakhala ekhukhwini ngesikhathi impahla enenge elizweni izithengiswa ngedola leMelika kanye lokuthi uhulumende abaphathi zokubatholisa ukusebenzisa okufana nempahla yokufundisa i-curriculum entsha ukuba itholakale ezikolo. Lokho kubuya ngesikhathi izikolo zikhangele ukuvulwa kusasa, kodwa ababalisi bathi abasozi baye emsebenzini xa uhulumende engenzanga lokhu abakhalaza ngakho. Ababalisi lezinye izisebenzi iqoxana enkundleni i-Africa Unity Square ngemva kokuba sebevela enkambeni yamapholisa lapho abaqalise uhambo lwabo besiya emahofisini kamphathi intambo wezemali. Lapho besifika emahofisini kaNcube bamfice ngekho bamaphandle becula bephakamisa amabhakane aveza izikhalazo zabo befunga ukuthi bazavukela njalo betshone lapho umfo kaNcube aze alungisile izikhalazo zabo. Unobhala wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yathuz uMnumzana Fortune Jamela uthi amalunga enhlanganiso yakhe akasoza aye emsebenzini.
Kunebhadi ke ukuthi ke engasekwenzanga ke lokho, lathi sinje sengabantu siyaphila. Yonke into esiyithengayo ithengiswa United States dollar, and imithi yonke kumafamasi, yonke into nje ezakalayo uma siyakhangela nje namanje utshwala bekufuna ukuthengiswa nje ne-United States dollar, noma nje uhulumende egcine inika yona idelta imali yokuthi ke ikwazi ukuthi ibhadale lokho ekubhadalayo ngama-United States dollars. Kodwa kubuhlungu ngoba ayikwazi ukuthi yenze esingathi yona i-prioritization i-government ukuthi bekwazi ukuthi ama-priorities ibeka ngaphi kuqala kulandele lokho kulandele kubuhlungu khonokho. Okokuthi uMthuli Ncube nxa ngasakwenzanga khonokho kungebhadi ukuthi-ke abantwana bazalahlekelwa kakhulu ngoba thina ngeke sibuyele emsebenzini singakutholanga lokho. Kodwa-ke sithe thina noma nje sikasabuyelanga emsebenzini siyabe sikhona apha siyabe sifundisa nsuku zonke, siyabe sikhona apha sifundisa free of charge.
UJamela uphinde wasola ukuboshwa kwenkokheli yabo ekuseni esithi lokho akusoze kubenze babuyele emuva ngoba kungayisile ucala kuqala ukuthi baveze izikhalazo zabo. Uqhubeke ethi uthokozisa luseko labantu lemapholiseni akade ezindaweni ye-Africa Unity Square, wona ayalele ucommanding officer wabo ukubopha kade betshengisela. Kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa azaqale ukuhlasela ababalisi. Ngemva kokuboshwa kwabo, uJamela uthe kube nokujikijelana inyoka ephilayo kwamapholisa enkambeni ye-Central Police, lapho amagqwetha ezimbabuleka zomin rights abezobamela abuye abakhulula.
Ekufikeni ke e-Central laphana ke kufike kwaba lokuphoselana nje inyoka ephilayo, akula ke osevuma ukuthi yena laba bantu ngibabophile ngibabophele ukuthi lokuthi ke ngithemba ukuthi bathe bevuta ama-chapter bathole ukuthi akula cala abangasiyibophela lona. Njengoba ke bathi ukusibopha sile Southern Caravan sisuke eMtare sisiza khonapha ke eHarare, imatshi yethu leyana i-constitution yethu yatshengisa ukuthi ke iyasivumela ukuthi siyitshengisele lapho esingathakazeleli khona. Akukho ukuthi ke umthetho masibopha kulokho. Ngalokho ke sahamba ke khona ngabe ayi basuke basigcina sibomaholo amabili silokhu esikhonale. Kodwa-ke ngemva kokufika kwabomthetho bethu abasimelayo ama-lawyers bethu bakhanye sebejikelana inyoka ephilayo-ke bagcina sebesithi ke hayi la yi-law and order ishike ezizandla athi hayi thina laba bantu akula cala esingabafaka lona. Bengabantu bona bathi hayi akula icala esingabafaka bona.
Umnumzana Alistair Phunyo wenhlanganiso yabatsha i-Generational Consensus ngumunye wabakade betshengisela. Yena ke uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akahlukananga lokamgabe ngoba uqhubeka esephula amalungelo abantu.
Ungasikhaya lisehlakalo esenzakale lapha e-Africa Unity Square kutshengisela ukuthi kwaphongukutshintshwa ibizo from umgabe kwaba lo Mnangagwa. Ngoba silokhu sibona ama-draconian laws, sibona ama-section e-constitution abuzwa iyona i-government esasikhayelela ukuthi izabe i-democratic to ebantwini isithi yona izenza izinto eziyabe zifiswa ngabantu. Njalo mina ngibona kwami kulilungelo lokuthi abantu bedemonstrate, especially sikhangele i-economy esikiyo. Especially nxa sikhayele indaba yama-teacher izwisa ubuhlungu ngoba singakhayela isalari yabo kade siriduswe to $60 nxa uyikhayela ngamabhondi kutshengisela ukuthi kwangkhona sokumele behlale imonthi yonke nge-$60 eyengakwani lutho engasebenzi anything ngapha kulama-fees balabantwana ababevula kathi singo-February sema-university bale mula kumele bezikhangele endlini. So kutshengisela ukuthi into azibanga kuhle lizo.
Iningi lamapholisa belibonakala limile nje libukele ababalisi becula ngesikhathi ucommanding officer wesifazana ezama ukuthothozela amapholisa ukuthi abophe akade betshengisela. Kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa azaqale ukuhlasela ababalisi. Amanye amapholisa ebonakala ehlabela izingoma ebeziculwa ekutshengiseleni lokhu. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Odokotela abasafundela umsebenzi abakade bekhalala umsebenzi babikwa sebeqalisile ukubuyela. Odokotela laba abakhalale umsebenzi ngenyanga kaMpalakazi bathi bafuna uhulumende alungisise udaba lokusilela kokusebenzisa emsebenzini njalo ebabhadale iholo ngedola leMelika. Kube le nkulumo ezimbalwa lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, kodwa akubanga lokuvumelana ngoba uChiwenga ubesethesa icala lokungenisa ezombusazwe kudaba lokukhalala umsebenzi. Wathi ngolwesihlanu udokotela laba bakhulumisane lonkosikazi Auxillia Mnangagwa umkamongameli welizwe bamtshela ukuthi isifiso sokuphindela emsebenzini balaso, kodwa kumele kuqale kulungisiswe ingxenye yezikhalazo zabo ebalisa imali abathe abasela ngitsho leya kuya emsebenzini. Abaphathi bezibhedlela ezibalisa ezeHarare lakoBulawayo bathi odokotela bakhangelele ukuthi iviki le isiyaphela bonke bebesebebuyele emsebenzini. UChris Gande weStudio 7 exoxe lomphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya ukuze sizwe obekusenzakala esibhedlela lesi.
hayi kungakuliqiniso lelo ngoba ekuseni namhla bavuke bebuya eofisini bezo bhala incwadi zokuthi sebethenduka lapha kade bekhalale khona umsebenzi. Bazibuyele bodwa abazange bafoswe kumbe balandele ukuthi kubhale isivumelwano laba ngabantu abathe bona sebeshiya istrike babuye bazosebenza. Njengoba ngaphambilini ngingakhuluma ukuthi isibhedlela hhayi esisebenzeka nje kodwa kusebenzeka gadalala. Yikho la amadokotela aza kunceda kakhulu. Ngokuthi babuye ukuthi babuye esibhedlela sibona nangamse emini nje abaningi baphendukile kusakhanye kuzakhanya kucace ukuthi bangaki abantu ababuyeleyo kodwa hhayi kukhanya babona kahle
okutsho ukuthi lamhlanje bekusebenzeka bekungani kulabantu yini ababuya bezoyela
nje hhayi abantu namhlanje bebhalisa nje incwadi bazaqalisa ukusebenza kakhulu kusasa namhla bekusayenzwa lokhu okuthiwa yi-paper working isikhiwa kodwa-ke into ozayibona-ke ngesikhathanya ukuthi sizavula indawo lezi bezivaliwe okunjengabo-outpatient ukuthi abantu bazuze ukwelashwa ngoba abantu besebeswela ukuthi bangaya ngabi yinto esikhangelele ukuthi sizayenza leyi amalanga abuyayo
likhangelele ukuthi lingavula nini kusasa yini
hayi kusasa kumbe ngolwesithathu lizaziswa sizabhalisa sibhale incwadi sikhuluma ukuthi ayingelangeli nje kuyaqasa ngolwesithathu kumbe kuyaqasa ngolwesine abantu sebengabuya kodwa kade sisabona inano lamadokotela la ukuthi mangaki ukuthi senelise ukuvula lento
like lakhulumisana yini labo asebephendukile
bafikele ezandleni zami abangike baqasi umsebenzi bengayibonanga mina kuqala bafika umthetho lo kahulumende ukuthi kumele babhale incwadi babuye kini bazokubona khulume labo ngibasayinile ukuthi sokule ncwadi esayinwayo ukuthi ku-list onye esikhiwa kuthiwa yiku-list indebela ngazi ku-list suspension le ebikhona leyo ncwadi-ke ngayisayina-ke i-suspension isiliftiwe umuntu usengaqalisa ukusebenza
lo ngudokotela Solwayo Ngwenya umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital ubexoxa ecingweni noChris Gande weStudio 7 ekobulawayo
okay.
Ikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu lalelani indaba ezemqotho esipeni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 naku-13860 kilohertz
Inhlangothi ezitshiyeneyo zikahulumende zikhulumisane lenhlanganiso ezimela izisebenzi zakhe amacelo omabili edinga ukuzwisisana ngodaba lweholo lezinye izikhalazo zezisebenzi kodwa kubikwa kungelalutho olubambekayo oluphume kulo umhlangano lapho kuseyatshona ilanga uGibson Bebe usipha lolu daba
Namhlanje eHarare kube nomhlangano wenhlangothi ezithiyene zikahulumende ebezikhulumisana nenhlanganiso ezimela izisebenzi kahulumende amacelo omabili edinga ukuzwisisana ngodaba lweholo lezinye izikhalazo kodwa akulalutho olubambekayo oluphumileyo kulo mhlangano lapho kusiyatshona ilanga umnumzana Leopold Ncube ngomunye wezisebenzi kahulumende othi akanathemba lokuthi imizamo kahulumende yokukhulumisana lezisebenzi izabhetha ngempumela efunwa izisebenzi
awusala indoda yokuthi vele akulalutho ozaphuma kumamithingi la akhona lawa siyakwazi ukuthi uhulumende vele ngasoze avume vele ukuthi enike abantu laba ipay yabo ngama-US dollar yena vele ngala abantu laba ngamasela nxabelawo vele baye bezigcinela kude
Udaba lweholo lezisebenzi kahulumende lubuya ngemva kokuba odokotela sebelenyanga bekhalele umsebenzi befuna ukwengezelwa iholo njalo lihlawulwa ngedola lemelika. Kodwa kumaviki adluleyo iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umsekeli kamongameli uretired general Constantino Chiwenga lomphathi ntambo wezempilakahle udr Obadiah Moyo bagcine ngelokuthi uhulumende ngasoze enelise ukuholisa izisebenzi zakhe ngedwa lemelika ngoba ibhanga elikhulu lelizwe e-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lingelamali yawamanye amazwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe
oh, ngolive talk namuhla sikhangela isimo esikhona elizweni ikakhulu udaba lwezisebenze eziningi ezigoqela ababalisi odokotela lezinye esezifuna ukholiswa ngedola lemelika athi ibond note. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBhilithani uNkosikazi Theresa May ulokhu ephakathi kokulwisana nabebandla lakhe lama-conservatives ukuthi bavote besekela ukuphuma kwalelo lizwe kumanyano we-European Union. Elemelika leChina seliqalisile inkulumo zokuzama ukuqeda ingxaki kubudlelwano babo kwezokuthengiselana okuphezu kwemithelo. Abazali bathi bafuna indleko abazibhadalela abantwana ezikolo ukuthi baphiwe ukudla zikhitshwe ngenxa yokwesabela umkhuhlane wesihudo secholera esilokhu singakaphelisisi. Obathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvulwa kwezikolo kukhalisa abazali abaningi ngoba bethi abantwana sebeyaqala ukudla ukudla okungahlanzekanga okuphekwa ezikolo. Abazali besaba ukuthi abantwana bangahlaselwa isihudo sekholera okungela siqiniseko sokuthi isiphelile elizweni. Unkosikazi Linda Moyo ongumzali wakobulawayo uthi yena ukudla lokhu kuphekelwa endaweni ezingahlanzekanga okuyikho okwenza abantwana begule.
Ziyavulwa izikolo abantwana sebeyaqala futhi ukudla ukudla lokho okungahlanzekanga. Imbiza lezi zigeziswa zingahlambuluki, abapheki labo bakhanya bengahlanzekanga. Mina vele ngithi uhulumende kakhiphi isinqumo sakhe sokuthi abantwana baphekelwe ezikolo ngoba kuyingozi kakhulu lokhu kumpilakahle yabantwana. Siyakhala bakithi njengabazali ukuthi hayi uhulumende kathathe isinqumo sakhe leso ukuthi abantwana baphekelwe.
Omunye njalo umzali wakobulawayo uNkosikazi Tabeth Mpofu uthi indaba ye-feeding ayimphathi ngoba ethi kakwazi ukuthi ukudla lokhu kulungiswe ngandlela bani phakathi kwembiza ezinjani. Ngabe abantwana baphiwa amahewu bekungaba ngcono.
Ngale ndaba le-feeding mina ngizazikhulumela mina ngedwa ngokwami, ayimphathi sibili ngoba kangikwazi ukuthi ukudla lokho nxa kudliwa kuyabe kuvele ku-prepare njani. Le ndaba futhi yokuthi ukudla kumele kudliwe kukhudumala kodwa lokho bakudla sokunjani abantwana, kuvele kuphekwe phakathi kwembiza ezinjani, kuphekwe njani. Hayi mina vele ngithi ngani abantwana baphiwe izinto ezinjengamahewu, ngaze aphiwe ka-1 ngeviki kungcono kakhulu kulokuphiwa ukudla esingakwaziyo ukuthi kuphekwe njani.
UNkosikazi Zandile Zulu olomntwana ofunda esikolweni esisenkulumani uthi ukhathazekile ngendaba ye-feeding ngoba ethi imali leyi isuke yafakwa ndawonye le-school fees, ethi abantwana bayadla ukudla kwakhona bengazi ukuthi kuhlanzeke okunganani.
Izikolo ziyavula kusasa, mina ngile stress ngendaba yoku-feeding yabantwana. Okungikhathaza kakhulu yikuthi imali leyi yafakwa ku-school fees yethi abantwana bayadla ukudla kwangkhona, asikwazi ukubana kuhlanze okungakanani. Umntwana wabuye ekhala ngesisu wanjela ngothishakade abalidlayo lile mpehlane, wanjela ngothishakade alidlayo alifakwanga amafutha alebele ngelasawuto. Why imali leyi vele ingabi separate umntwana kube yithi abazala isikhethe yathi sifuthi sibhadale umntwana edle kumbe sifuthi singabhadali umntwana engadli because khathesi kule kholera silefie othi ukudla kokonokuphekwe ngendlela ehlanzekileyo yini izimbiza zangkhona weali isikhalazo esikhulu kakhulu engisikhiphayo.
Umnumzana Matthew Siziba olabantwana abafunda ezigabeni ezithiyeneyo abanye beseboarding labafunda besuka ngekhaya uthi abazali bayenelisa ukuthi abantwana babafakele imphako yokudla esikolo, ngakho ubona kungela sidingo ukuthi baphakelwe esikolo.
Ayingijabulisa indaba ye-feeding leyo ngoba i-feeding leyi ilamanye ama-charges ahambayo esikolo ahlanganiswe le school fees. So kuyasihlupha ukuthi kanti
yona leyo feeding ithutsha ngapi njengoba nanku thina abantwana siyakwanisa ukuthi sibanike izikafuthini bahambe lazo. So kuthi ukuthi each and every hour babe ufanele badle something. Each and every hour kuyafanele bedle okusezikafuthini okunye badle okulokho kuba kunikwa esikolo. So imali yangikhona mbona ngazani ikhwelile kakhulu iphezulu and futhi thina asiafford. Uthola ukuthi ngabe kuthiwa bavuma ukuthi ovuma ukudla azivumele ukudla abhadale ongafuniyo ayekele kube nje into umuntu ozikhethela yona.
Ukuvulwa kwezikolo kuthiye abazali bekhathazekile kakhulu ngoba bengazi ukuthi ababalisi bazahamba na emsebenzini bethi intengo yempahla zesikolo lamabhuku iphezulu kakhulu. Nanku ababalisi benhlanganiso yabafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bebetshengisela namhlanje besemba phansi besithi kabazi ukubuyela emsebenzini umphathintambo wezemali aze alungisise izikhalazo zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukhulumende weGabon uthi usebophe iziphathamandla zebutho lakhe ezinhlanu ebezizama ukuhluthuna intambo zombuso kumongameli Ali Bongo walelo lizwe. Yena oyelatshwayo elizweni elingumakhelwano eleMorocco ulandela ukugula kwakhe ngenxa yestroke kunyanga ezintathu ezedluleyo. Amasotsha la ahluthune umsakazo walelo lizwe ethula umbiko wokuthi afuna ukubuyisela umbuso okhululekileyo. Obekhuluma uLieutenant Kelly Onda Obiang ukhuthaze abasakhulayo ukuthi besukume bezilwele njalo lebutho lincedise kulokho abakwenzayo. Imota ezinkulu lamatanka kubika kubonakala esigodlweni leso eseGabon iLibreville njalo sokule curfew kukanti lentambo zobulembu beinternethi seziqonyiwe. Umsakazo weRadio France International uthi isosha lesihlanu eliphunyuke abanye bebotshwa litholakale licatshe ngaphansi kombheda. Uhulumende uthi uzadingisisa ngalabo ababikwa bebencedisana lamasosha la abagoqela amalunga enhlanganiso ezizimeleyo, amabandla aphikisayo kanye labanye abakubutho. Imoli yakubhongo isibuse okweminyaka engamachumi amahlanu, 50 years, kulelo lizwe ngoba umongameli okhona utshelwe umbuso nguyise umnumzana Omar Bongo ngomnyaka ka-2009. Usanda ukunqoba kukhetho luka-2016 lanxa iningi lisithi lwalulokuqilibezela njalo lungakhululekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Sekusuka kube sengathi ngomkhuba okhulayo e-Afrika wokuthi uma kukhona ubukhokhelo obungasathandekiyo kuhluthunwe izintambo zombuso kusetshenziswa amasosha. Sibone kusenzakala eZimbabwe lokho, besikubona kusenzakala e-West Africa emazweni amaningi, kuyenzakala nalapha e-Southern Africa eLesotho. Abantu base-Afrika sekungathi sebefikelwe isikhathi lapho abangasawethembi khona ama-elections, ukhetho njengoba lukhona nje e-DRC kodwa umphumela wakhona uphunzile, akukacaci ukuthi kuzelwe intombazana noma kuzelwe umfana. Yikho kusuka kusalele laba abaphethe isibhamu ukuthi kube yibona abaza kuba ngababelethisi bemibuso emitsha.
Isenzo lesi sehluke njani lokwenzakala eZimbabwe khona okwamukelwa yi-African Union?
Khona kungumkhuba omubi ukuthi inhlanganiso enkulu enje nge-African Union ibe ndebe mbili ezindabeni ezifanayo. Kungase kuthi komunye bayavuma komunye bayala, kufuneka ukuthi inyathelo lilodwa lime liqonde lingavumi ukuvunguzwa umoya ngenxa yokuthi namhlanje sekungomnye umuntu othile abamthandayo kusasa ngabangamthandiyo. Kumele kube nama-principles alandelayo ngaso sonke isikhathi.
Mhlawumbe bengathi okwenzakala eZimbabwe kwakule mpawu zokuthi kuqondile
khona ngendlela okwenziwa ngayo eZimbabwe abakwenza abayenzayo basuka bahlakanipha into yabo bayenza sengathi ilesikolo phakathi ukuze nalabo abangathi ayiqondanga bathola indlela yokuthi bathi dise sathatha indaba sayiphanyeka emthethwandaba welizwe waphuma isinqumo sokuthi konke kwenziwe ngendlela. Kodwa singabuye sikutsho futhi ukuthi umgabe bese hlale kakhulu ezweni laseZimbabwe ukuthi wonke umuntu bese khathele ngaye okade kusenza ukuthi noma esuswe ngendlela ezingekho emthethweni kube nabanye ababathelelisela amazinyo laba abakwezileyo ngoba sebedinakele njengokuthi leli khehla sekukade laqutha embusweni ningasela noma yini eliyaziyo engasa ilizwe phambili.
Khanya kungenzakalani kulabo amasosha asebotshiwe?
Lesi senzo sibi ngokuthi ungasenza uphumelele uliqhawe, ungasenza ungaze waphumelela uyisigangi esimele sigongodwe. Sebeboshiwe, sebebanjiwe, bazogwetshwa kusiya ngemthetho yakuleliyazwe. Kungenza ukuthi bagwetshelwe ugodo noma bagwetshelwe ujeledilika. Konke lokhu akusizo zinto ezimbi, yibo ububi bokuthi umbuso utshintshwe uguqulwe ngendlela enjengale eyokuphatha inganono.
Lo ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxela eseTshwane kwele South Africa. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMathinda Ndlovu uthi iqembu leOrlando Pirates lase South Africa lilakho ukukha phansi ngesonto lapho elizadibana khona lentshantshu zakwele Zimbabwe iqembu leFC Platinum enkundleni yeBurgerfield Stadium koBulawayo. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFC Platinum lele Orlando Pirates azadibana ngensonto enkundleni eBurgerfield emdlalweni wokuqala wesoya sika Group B kumncintiswano weCAF Champions League. Iqembu leFC Platinum lithethe isinqumo sokuba lidlalele imidlalo yalo yeCAF Champions League enkundleni eBurgerfield koBulawayo ngemva kokuba inhlanganiso yeCAF ithe inkundla yemandaba esezishabane yayilungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga. Ngokokuqala ukuba iqembu leFC Platinum lifinyelele kusigaba sezibaya kumncintiswano weCAF Champions League, ikanti iqembu leOrlando Pirates like lanqoba laphakamisa inkezo ngomnyaka ka-1995 ngesikhathi lomncintiswano usabizwa ngegama elithi Cup of Club Champions. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMathinda Ndlovu uthi abafana beFC Platinum balalo ithuba lokunqoba ngensonto.
We are two nations that play totally different type of football, but if you look at the professionalism part of it, South Africa is fine.
Singamazwe amabili adlala ngendlela eyehlukeneyo kakhulu, kodwa umehluko ukuba kwele South Africa benza izinto zabo ngendlela eqondileyo, ikanti thina sinabadlali abanethalenta elimangalisayo. Bona nje ukuba akabasweli lutho, kodwa nxa iqembu leFC Platinum lingaqoxeka lingenelisa ukukhulela iqembu leOrlando Pirates.
Iqembu leFC Platinum likhangelele ukuba lifike koBulawayo ngolwesibili lizolungiselela umdlalo wangensonto. Amanye amaqembu akusuka sikaGroup D ngabalisayele eTwelve Sportive du Sahel elaseTunisia kanye leLehoroya Athletic Club elaseGuinea. Kusenjalo inhlanganiso yezifa ikhuphe umbiko othi itikiti elichiphileyo lokungena enkundleni libiza amadola amahlanu kuthi eliphezu kwalelo libiza amadola alitshumi. Ikanti lapho okubiza khona kakhulu abalandeli kumele bayehlukane lamadola angamatshumi amabili. Lo mdlalo ukhangelelwe ukuba ubukelwe izibukeli eziningi njengoba iqembu leOrlando Pirates lilabasekeli abaningi edolobheni lakoBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngakaluqhubi uhlelo lwethu lalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi batshengisele ofisini kamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lamhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaqoqana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare. Odokotela abakade bekhalala umsebenzi kusukela ngenyanga kampalakazi babikwa sebeqalisile ukubuyela emsebenzini. uhulumende weGabon uthi usebophe iziphathamandla zebutho lakhe ezinhlanu ebezizama ukuhluthuna intambo zombuso. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.